Iphephandaba leHerald libika ukuthi amajekiseni la aziinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75,000 azakwamukelwa yiziphathamandla zikahulumende. Amajekiseni la azasetshenziswa kanye le-Sinopharm le-Sinovac atholakala kwele-China. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kuhlatshwa ijekiseni ye-Sinovac phansi kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1,519 eZimbabwe. Udokotela Agnes Mahomba okhokela uhlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ehofisini kamongameli usanda kwethula umbiko okhuthaza abantu ukuba behlatshwe amajekiseni avuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-coronavirus.
Those who cannot be vaccinated, such as the young children, and those who are very ill.
Ngiyabisi ukuba bahlatshwe okufana labantwana abancinyane, lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni. Ngenye indlela sithi nxa kungaba labantu abaningi abalihlatshwayo leli jekiseni, kwenza labo bantu bakuleyo ndawo babe ngabavikelekileyo. Kuyilaba bantu abalihlatshiweyo leli jekiseni abalondoloza labo abangazange balihlatshwe. Yanini hlatshwa leli jekiseni ukwenzela ukuthi kungabi yithi kuphela esivikelekileyo kulo mkhuhlane. Sibone ukuthi bavikelekile lalabo abanye bethu abangasoze benelise
ukuhlatshwa.
Usikhwica mfundo elobhi sibanda umqondiso wenkampani yeGama Medical Laboratories uyakusekela okwethulwa ngudokotela Mahomba.
Sisebenzisa umzekeliso wesando. Isando esibuye sithangazo, esijangazo sibhikile. Kungabe ubethele izibhikile njalo nje, sisagcina sesinani, siyaphexa, siyabhenda. Le virus injalo iyakitshaya umuntu, umuntu naye elokuvikela akuvikele ngakho. Angazivikela ngendlela azivikela ngayo, uyakwanisa ukuyithundubeza i-virus kumbe njalo ayenze ibe bukhali. Yikho lokho esikuthi ngama-mutations. Nxa ama-virus emaningi phakathi kwabantu, ama-chances e-mutation lawo ayanda.
Kodwa kulabanye abantu abalokhe bethandabuza indlela abantu abahlatshwa ngayo amajekiseni besithi uhulumende kungani kaphumele egcekeni ngokusetshenziswa kwamajekiseni okuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Godnose Masuku.
Lokhu kuzenzela labo ade bengani abalaqiniso layo le vaccine ukuthi labo bazi phambili bazohlatshwa. Esingathi confidence kuma-citizens ahlatshwe lawo ijekiseni le enevaccine ezivikela umkhuhlane we-corona.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba ukulwisana legciwane le-COVID-19 bedlula inkulungwane ezingamashumi ayisithupha lanhlanu 65,466 elizweni lonke jikelele. Luthi kusukela ngombimbitho onyakenye sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lasithupha 36,818 asebetholakale bele-COVID-19 kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amathathu 34,466. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.